ungezwani kweHamas bePalestine mina ngibona ngathi kwenziwa yibo bona ma-Israyeli ngoba yibo abehlukanisayo bafaka abanye kancane abanye kancane. Asithi thina nxa sezimbabwe laphana kuthi wena abemathebeleleni north babodwa abemathebeleleni south babodwa kodwa ke wena unguwe obagcinileyo onguwe onguhulumente wabo yikho lapho kulohlupho khona khonapho yikho ke nxa sekuza sekunje kuthi ukuthi kuzatshinge kuphose kufanane ngoba laba basepalestina nabo bezibuhlungu khathesi nxa laba begaza ngale bedilizelwa imizi yabo ngendlela enjalo.
Ye libona ngani kungaba lokukhumisana umlotha okungaqedala impi kusikhathana esiseduze na?
Ngingazi kodwa kwakhathesi kungathi kusesekhatshana ngoba nxa bona bengakaseki bonaba abe-Israyeli ukudiliza lokutshaya laba abe-Hamas angiboni ukuthi kungaba lokukhulumisana okungenzakala eduzane. Kuzamele ukuthi bona babe yibo abazakuthi hawu khathesi sesidilizile sesibatshayile sesiphindisele ngokuphindisela esikufunayo.
Lokhu kuphindisela kulakho na ukuthi kwenza ukuthi kube lolunye udubo phambili?
Khona nje kusesigabeni esibi kakhulu ukuthi ngoba lapha izizwe ezimbili ezilwayo ama-Israyeli lama-Arab kusesigabeni esibi esokuthi kungalumatha i-Arab world yonke ngoba nxa ukhangela indlela i-Israyeli etshaya ngayo lapha akulunga akusikho ukuthi kuhle kulabo abakhatshana abangaboni kahle. Omapalestina wodwa angayenza ulutho lapha kungenza i-Arab world yonke ukuthi kuqalise ukulwiwa wese kulumatha njalo kulumatha ilangabi elikhulu elingatshisi umhlaba wonke.